ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilo kandaba kolamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 14 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala igqoke ingwane yamapolisa yena engayisilo polisa. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhwe esezandleni zamapholisa njalo awakethethwa icala.
Uhulumende ngayekele ukusebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Amapholisa ethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi bacwayisisa ngodaba lwendoda engaqanjwanga ngegama ebonakale emfanekisweni imi phansi kwepholisa igqoke ingwane yamapholisa. Phansi komthetho welizwe kulicala ukuba umuntu ongasopholisa abonakale egqoke impahla yawo. Kuminyaka emilutshwana esanda kwedlula, amapholisa abopha abalingisi ababili abenhlanganiso yeBus Stop TV uGonyet loMaki ngoba babenze umdlalo lapho abagqoka khona impahla yamapholisa. UJava obonakale elengwane yamapholisa ungomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa njalo wazakala ngokuhamba ehaza imali ezidaladeni. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela udaba lokwengezelelwa iholo alokhu esezandleni zamapholisa njalo awakethethwa icala. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kuzwekazi le-Afrika sezethule imbiko zixhasana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi usaxoxisana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalinhlanganiso kodwa usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Sintimkandla owake waba ngumphathisikolo njalo eyingcwethi kwezemfundo.
Sebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize. Uhulumende angavuki ngolaka, angavuki ngobunke okwenza ukuthi ababalisi bazibangene emgwaqweni babe sebeshaywa beboshwa kubangelwa ukuthi uhulumende kananhliziyo lalabo abasebenza ngaphansi kwakhe. Okungenziwa ukuthi uhulumende kakwazi ukuhlala phansi kuphikiswane kuze kuvunyelwane ulutho oluthize ngoba ababalisi labo balezizathu zabo eziqinileyo ezibenza ukuthi bathi iholo abalikholayo lilutshwane bafuna ukuholiswa ngemali yeMelika langabe yini lokhu abakhalaza ngakho. Uhulumende kayekele uba ngumtamo olukhuni kakwazi ukuthi abantu bayacabanga bayakhumbula bayabona kakuhlalwe phansi kukhulunyiswane indaba yeholo le ngobana iveleni kuzamele bakhole eholo elingcono ukuze la inhlelo zakhe uhulumende lowo ziphumelele.
Kodwa kuyikuthi kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane, imali leyo ingatholakala yini?
kwenye ni ngaza ke itula umbega na kwa nga kufunye wana uza itinga kakio na laini kama anta ikaza ule zinsugweza mapona silani lani uitete ngapi angiti ula ko mtagi ni gatale panzi kudunguzelo wana kufunye wana Enqadi zaliniga ingcenye 50% RTGS uto ulimendi imali uyithatha kubeka ithathi ngapi akudingi babalisi baba ngimende kada ngithi ngokuqinde kumele ukhande amacebo lezindlela zokuzuza imali yokwenza imisebenzi yokuqondana lohulumende eminye yakhona ikuholisa izisebenzi kahulumende uhulumende kumele idinge imali angavuki ngolaka abantwana nxa belambile egumeni kabajijelwa ngamatshe ngubaba kumbe ngumama bayachaziselwa kuze kufike esigabeni sokunqadi befuna ukutsheba ngenyama bacine betsheba ngomfusha kodwa bengabulawa yindlala engathi uJesu uthi na umntwana nxa ekhala alimniki litshe nxa efuna isinkwa nxa efuna inhlanzi awumniki inyoka uhulumende kakwazi khona lokhu uhlala akhulumisane lezisebenzayo uthi imali uyithatha ngabi labana abantu asumlandi wabo kanti anti umlando okudinga imali ngowakho uhulumende kayidinge uzayithola ikhona kwezindawo basiyabona lokunye okwenzakalayo kavala izikhala zonke lezinkohlakazi
Loke ngumnumzana Thande Kozintimkandla ingcwethi kwezemfundo obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eseGwanda. Amabandla ezombusazwe achiyene ngembono kudaba lwamabhayi elections azakwenziwa mhla ka 26 ngombimbitho amanye esithi azangena kulolu khetho kodwa amanye athi kawasoze lawo athi kasoze azihluphe aqoqela elemthwakazi Republic Party iNCA kanye lelisanda kubunjwa ele ideas party for democracy amabandla athi azaphatheka ukhetho lolu aqoqela elezanu PF lamacele womabili o MDC njengokuthembisa kwethu izolo ntambama nanti ihlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona phakathi kwesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani bekhethe ukungena kulolu khetho
sibona kule iphutha elikhulu ukuthi sikhalale ngoba lolu khetho luzayo ngakho ukuthi thina inkokheli lamabandla ethu sitha singeni abantu labo bazokhalala bethu asibungeni ngoba siyazi andiqinisweni siyazi vele bayaqhila labantu kodwa singakhalala thina sizatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho
Baba Moyo njenge mthwakazi lifuna ilizwe liqunywe omunye ngabuza ukuthi liza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho
ungakhangela ekuqunyweni kwamazwe ku record eshiyeshiyene emazwe eshiyeneyo kuyaba lento sifana labo referendum esifana nalokho ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana lento efana layo naleyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libunjwe libe yilizwe into zonke ziqalela khona la kuma irregularities ona la akhona uma sikuvuma ke manje ukuthi sivume ukudonswa ngendlebe ukuthi sizolegitimize izalo PF sesazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho bikwenza kusukela yaba khona ukuthi isebenzise ama opposition party ukuthi ayilegitimize injene ngetikethi nesisiba khona yebusayo sina nje yeMRP kumele abantu kuzisa chethu ukuthi size izinto zethu ngendlela eshiyeneyo endesazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi izalo PF ilo hlobo lwayo lokwenza izinto ama opposition parties amaningi lokho engakubona ukuthi izalo PF yenzani thina nje yeMRP sizakuma lapha esihlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa njalo into leyo ukuthi sale manje indaba yamelishini sasisiza noma sesifuna referendum sasa izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirothe ngoba vele mase kuzafika indaba yokuthi sifuna ukuqunyilizwe usokwalo ukuthi izalo PF izabuya lamanye ama-irregularities azasebenzisenzela ukuthi kungayenzakali khona lokhu
pho selokugcina babu Ndlovu sigqibele uhlelo
angilalo ngokubona kwami ilungu
lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe mina ngifisela abafowethu abemthwakazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo kodwa ke bengithi mhlambe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho labo abangene khona kukhetho ukhetho lonke lwenziwe abantu bakithi abayibona imthwakazi ebalwelayo labo baphathekile kulolu khetho bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba into emqoka kubo kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified kodwa ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani yebo ke siyazi ukuthi sidila ngizaphinda njalo ngithi lezi kiwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba kupower at all costs and abalani labantu bakithi kodwa ke kuzamele sicabangisise ukuthi siwulungisa njani lokho ngoba ukuliquma sifiso mhlambe esingaba silungile kodwa ke asiyezwa ukuthi the mechanics the nuts and bolts zakhona zenziwa njani i-referendum ekhulunywa ngomfowethu ubaba umoyo izomele ibe i-referendum icelwa kuzikhiwi zonezo ucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo so sisenjeni bafowethu kodwa ke akumelanga silathi imbeleko imeseji yethu njengezakho sithi ngendlela abakwenza ngayo udabengwa olookout masu labanye babo omangena dathi sokumele sisukume silwele lendaba
umnumzana Masongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu ubexoxa indawonye lesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo bendawonye lo ntungameli inkomo weStudio 7 lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Kusukela iviki edluleyo amanani ababanjwa leli gciwane besekhwele ayafika kunkulungwane ezimbili ngalanga linye. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulapha ngamakhulu adlula ayisithupha 651 ababanjwe leli gciwane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC ithi bonke ababhalisela ukuvota kuwonale umnyaka abasoze bavote kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho ngoba amagama abo awangangeni kuluhlu lwabavoti i-voters roll. Iphephandaba leHerald lithi izulu elinayo kulezi nsuku emadolobheni ambalwa lithiye umonakalo omkhulu ezinye izindlu zingenelwa ngamanzi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani walaleli baka Studio 7 lani basakazi elisakazela indaba ezimnandi osithandekile uChris Gandhi odungamela inkomo Ezra Chisa lonke nje ophesedisi hayi sithi libambe injalo siyazizwa impela izindaba ezingathatha ihlangothi indaba zeqiniso indaba ezingasekela ihlangothi sibili hayi siyazizwa izindaba siyakwezela ngabandla akhankasa akhankasa amabandla hayi namhlanje zothanda ukuphawula ulipawula nje ngezaphu izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi kuthikhafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya nge-strategy sawo senesiyana eseyiso esabulalisa abantu bakithi ngegugurawundi ngoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe ngiyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona iloku isafuna nalezi zimbabwe into yayebehlula kudala basesezilezikhadi lokuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu bemayisahamba ngesitathi sensane esiyise salimazisa abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kule sidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi asivoteleni umthwakazi wayeliqembu engimbona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje izaphu ifuna ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokungamazi le-oil
anibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi ngithemba kula muntu ongakuboni ukuthi i-coronavirus iqanjelwa manga coronavirus elizweni lelavele iqanjelwa manga kula corona lapha elizweni i-corona izanophefu buka nje ukuthi kwenzakalani elizweni abantu bebhekile into yonke eyenzakala elizweni badiliza izindlu bayatshontsha babulala abantu bathumba abantu into yonke embi eyenzakala emihlweni abantu abantu bebhekile buka kusasa besima phambi kwabantu beqamba amanga bethi banakekela abantu emkhuhlaneni abantu abakhuluma ngabo yibani ngoba abantu babulawa izanophi abantu bathunjwa izanophi abantu bahlukunyuzwa izanophi abantu laba abathi babanakekela yibani isikhohlakali zezanu lezi laba vele akusobantu abangakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu ngezenzo zabezimo abazenza ebantwini laba bantu izenzo zabo laba zibonisa vele ukuthi akusobantu abomfana ukuthi kube bakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu labo ngezenzo kuphela abazenza ebantwini buka nje ukuthi ilizwe linjani ilizwe ebank kakula mali kodwa imali igcwele ezindlini ilizwe kalila mali amabank kakula mali kodwa amaqhubaqhuba imali atholakala endlini makuthiwa kuba nje inkunzi imali ebalwa lapho uyamangala kodwa ebank ngale kakula mali lizwe bani linjani i-corruption vele umuntu oqala o-corrupt ngumnankagwa umnankagwa yiso isikhohlakali sakuqala yilo isela lakuqala ngoba umnankagwa uthintakala endaweni konke ebubini lobu umnankagwa ngohamba phambili ebubini lobu obenzakala elizweni bonke umnankagwa uyathinteka zonke indawo
salibonani basakaza bahle be-studio seven sengathi inkosi yomuswa ingaba lani lonke basakazi nabalandeli labalaleli inkosi yomuswa ingaba lani ngibingelela olibingelelayo ubeka ithemba ncube ngesibongo ngizalwa laphana enanda ngokusebenza ngisegoli ihanizu sengathi inkosi yomuswa ingaligcina njalo liphilile liphephile sengathi ivoice note yami leli ngayifunda basakazi abahle abathandekayo sengathi kulo nyaka ozayo uNkulunkulu engasigcina sindawonye kuze kufike usuku lokubana siyakhetha uhulumende uyakusilalela uza kuhlonipha namalungelo wethu sindawonye simoya munye nithi inkosi yomusa ibe nani laphele khona ngiyabonga amen
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhulumayo ngugift sondo kumfokandlovu laphana ePlumtree kogambo basakazi bengithanda ukuthi ke ngikhulume ngokusela imbubona laphana ebed bridge ezimbabwe awekho amasela adlula laba abagqoke uniform ebhalwe ze-TRP ngamasela amakhulu lawo kufanele ukuthi abantu beke bewabheka ngiyangabona laphana ebed bridge laphana kuzimbabwe side elinye ipoyisa libuza omunye umama i-passport umbuza kanjani i-passport umuntu esezweni lakhe mangabe ufuna ukubuza ama-documents fanele umbuze isithupha kodwa mbona esediziswa lo mama ekhitshisa i-100 rand zama ukuthi abantu bakithi abake beyeke ukuphanika abayeke ukuphanika indaba yokuthi bebethe imali esiyisebenza nzima behambe besipha amasela le ayikho impela ngoba ukwazi ukuthi uzobuza i-passport usukini kodwa mbona impela umama lwana ngimtshelile lo mama ukuthi ungakhiphi ungapha amasela la imali la kodwa hayi umama lwana esephanike ebona ukuthi ungabotshwa uyephu usukini so amasela la kufanele inkinga nje akula muntu ozakhuza ngoba amasela suka kona lephezulu kupresident kodwa into eyenzeka lapha nimbi kakhulu kodwa kusiya ngami ngabe nje konke laba bantu laba umhlobo lo odlimbebe uyasuswa kithi abantu bakithi they aba understand kodwa ungabona nje mampoyisa ehlukumeza abantu uhlube kwazi ilayi lomhlobo lo odlimbebe sometimes ungazwa abantu behlala bekhuluma ngalamashona ayi laba bantu abalunganga manje mina lokuba defender kwezinye inkundla ukuthi hayi asiphileni sonke singabantu bezwe linye kodwa hayi laba bantu abazimisela ngokuphila lati hayi bayangisa laba bantu lomhlobo lo limbeba lo hayi yikho ngesinskadi ngize ngincomi emarapi ma style inqunywe phakathi izwe once labo bezihlalele bodwa bezidlimbeba zabo lati sizihlalele zodwa zingabantu ngiyabonga uhlanganise Thembisa
sanibonani sanibonani ku studio 7 okhulumayo ngo Jaymon ngajabula le audio mayingafundwa simamele konke okukhulunywayo ku studio 7 labathi sivotele imthwakazi kodwa imthwakazi okumele sibe yazi bantu bezimbabwe ukuthi ayisokungenela ukhetho so siyokulahlisa abantu sokusekugcineni wayesingavele sitshela abantu sithi bevotele iMDC alliance kaChamisa yiyo engathi i-opposition party eseduzane lokuthi ngakhipha isifo lesi siyiZANU PF kawana siveleni sitsheleni abantu ukuthi asingeneni ku-MDC alliance sikhipheni iZANU PF okuningi lokwehlukana sizokubona ngokuhamba kwesikhathi ke silungiseni sibone sobe lokho esilahlisa abanye kusasa kubuye lowo ye ngubani lamavukana ngeke ayenze lutho ngiyajabula le audio mayingafuni
ngalibonani umsakazi omuhle mina ngiyamangala zihlobo zami ebantwini bona laba abahlala bethi bantu bakithi abesindebeleni bantu bakithi abesindebeleni ukuthi kanti ngabantu abanjani mina ngicabanga ukuthi abantu bona laba abatsho njalo abakhuluma ngento zikamqondisi kabayazi ipolitiki ngoba into kamqondisi ayiladu ay into kamqondisi ngumbala ayiladulo ayilamlenzi kayicaci ngoba ngihlala ngibuza ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi ifuna umuntu ole 51% ukuthi abe ngupresident qondisi nxa engathi yena uyangena kukhetho lokuthi ufuna ukuba ngupresident i 51% uzayithola yini emathebheleleni ndingavotelanga i country wise so into kamqondisi ayisiyonto ukuthi ingakhulunywa kuhle ziphansi kunathi amadiye madoda nxa lifuna ukuthi imathebheleleni izibuse lina abantu lokho elithi umqondisi mthwakazi kumele ukuthi ngathi sikhuluma kunje abantu besegangeni ngathi sikhuluma kunje abantu besenza izinto ezinzima ezokuthi bazikhulule hayi lokho elikukhulumayo lesithi hey umqondisi mandebele ezimeleni mandebele ezimeleni yekwathini kwathini lihlezi phansi linathi tiye
lawo bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemidlalo iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors lizadibana lelemalawi namuhla emdlalweni wengezo ye-Africa Cup of Nations kumbe AFCON wesibaya sikagroup B kwele Cameroon. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa yena othi iqembu lama-Warriors kumele libophe ziqine namuhla emdlalweni lo ukuze libe lethuba lokuphutsha kusigaba lesi.
Elizanqoba kusasa liza kuba lamathuba amaningi okubana liphumelele ikakhulu nxa lingenelisa ukuthi kumdlalo wabo wokugcina bathole ipoint eyodwa kube yidraw. IZimbabwe izabe idlala leGuinea kumdlalo wabo wokugcina kube kanti iMalawi izahlangana leSenegal. Kungenzakala njalo ukubana lanxa iZimbabwe ingawina kusasa ibisinqotshwa kumdlalo wabo wokugcina leGuinea kungenzakala ukuthi baqhubekele phambili lapho babe sebemelela phela ukubona uba yibo yini aba kwamanye amaqembu amane azakhethwa ukubana yiwo aqede engawesithathu kuma group abo kodwa elama points lama goals angcono kulabanye.
Ubona njani okunye kuyaphambili ngomdlalo lo?
Qakathekile ukubana iqembu leZimbabwe kusasa lapho elidlala khona leMalawi linqobe ukwenzela ukuthi amathuba okuyaphambili abe manengi. Sizabona ukuthi iqembu leZimbabwe izolo bahloliwe umkhuhlane we COVID-19 baphuma bonke bebengela umkhuhlane kube kule hungahunga lokubana umqeqeshi weqembu leZimbabwe uNorman Mapheza ubebanjela umkhuhlane kodwa sokutholakela ukubana hayi lokho ayisikho ngamanga nje abekukhulunywa ngabantu uNorman Mapheza uzabe epho khona. Umdlalo obengani akula qinisa ukubana engaba khona uKnowledge Msona yena owakhitshwayo kumdlalo weSenegal elimele kodwa bayamhlolisisa mhlawumbe nxa kungenzakala ukuthi asile engabe ekhona kulabo badlali abazamelela isizwe. Nxa sikhangele ngoba kuqakathekile ukubana iqembu lethu linqobe uNomen Mapheza engajikela abafana abangenelisa ukubana batshayele egedini njalo bahlohle. Mina nxa ngikhangele mbona ngathi uNomen Mapheza ujayele ukusebenza labafana abamjayeleyo kumbe ake asebenza labo ikakhulu kuqembu lakhe leFC Platinum kunjalo ke ngalelo akungeke kumangalise nxa ngabona abafana njengabo Never Tigere kumbe othabani kamsoko beqalisa kodwa nilethemba lokubana lanxa njalo uPrince Dube bamkhipha bamsubstitute kumdlalo wokuqala leSenegal nxa bengamnika ithuba uPrince Dube ujayele ukukwenza ukubana amathuba azayo awathele emambule.
UThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo lokhu sikudaba lwezemidlalo. Kusele kumi iqembu lewange lele Arenal Movers kumncintiswano we Southern Region Division 1 Wafa Wafa Tournament. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Sifezekile isifiso sikamqeqeqeshi weqembu leArenal ukuthi Mandire yena wavele watsho ekuqaleni komncintiswano wafa wafa ukuba injongo yabo ngeyokuba bafinyelele kufinal. Ekhuluma ngemva kokuba iqembu lakhe selinqobele indlovu yanyathela 6-5 ngemva kokutshaya kwembekwa, uMandire uthe bazazama ngakho konke osemandleni abo ukuba bayiphakamise inkezo.
Thina sijabulile ukuthi sesikufinal. Sikhangelele ukuthi siye computer. Singa computer kuhle, sidlale kuhle, siwine. I think kuya kungathabisa iphimbo lethu yonke arena lingabe sithabi. Sizama ukuthi siyenze esikukwanisayo ukuthi siphumelele.
Isikhathi besidliwe ngumango yamaqembu omabili engenelisanga ukulitshayela emambuleni. Kusemifinali yesibili iqembu lewange litshayela eBoza 90 nge-1 kanya, njalo uhlohlele abafana beChipanga nomdlalo wake wadlala isikhathi eside kwisigaba sePremier Soccer League edlalela iqembu leChicken Inn uThabani Goredema. Umqeqeshi weqembu lewange uBongani Mafuthi kuzamele babophe ziqine ukuze banqobe iqembu leArenal.
Sibona ngathi zathola igame enzima kakhulu ngoba liyane enye itim ikhanya iqinile idle indlovu yanyathela itim yamasosha. So kuzamele sibuyele futhi ekhaya siyesebenza kakhulu ukwenza ukuthi umdlalo lo ozaba sewangi ube mnandi.
Awukaziwa ukuba ifinali izadlalelwa ngaphi, kodwa imidlalo yesemifinali iqhutshelwe enkundleni yeWhite City edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edluleyo. Njalo uMafuthi yena labantu basewange bengajabula kakhulu nxa ifinali ingadlalelwa khona le eMalahleni. Umncintiswano wafa wafa ubuvulela indlela imidlalo yeleague, njalo abeSouthern Region Division 1 Soccer League sebekhuphe uhlelo olokuba amaqembu azadlala njani kusukela mhla zili-10 lanhlanu kuyona le inyanga kazibandlela. Umqeqeshi weqembu leindlovu yanyathela uClement Chimimba uthi umncintiswano wafa wafa ubaphathise kakhulu ukuthi balungiselele ukuqala kwemidlalo yeleague.
Especially this bonus season, then the one way out, Oklahoma Loopers way to the map players who are fit or are good way out. Nas is Kadisa in this season, to services was good in Ama areas, is wrong. So it's not to say that
Kulama Kambari Chumida Toba Munye, Wuska, Bassa Southern Region Division 1, Lonyaga, and Jalong, Omkabelo, Utel, Uba, Utla, Midla, Toba Munbili, Kutin, and so on, Toguza, Kobalom, Lalo, Wotwa, Middle Studio 7, Gola, Yomu Joseph Janji.
Kwezemelika. Umongameli Joe Biden izolo uhambise umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozalaya ezokuvota edale leCongress. Kusukela nyakenye, ezinye izigaba zelizwe leMelika bezisethula imithetho ephathelane ngezokuvota. Imithetho le yafakwa kulandela unqotho kukamongameli Donald Trump. Kodwa uBiden ukhanya engasekelwa ngabanye bebandla lakhe lamaDemocrats kulolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udaba lwama-voting rights ludaba oluqakatheke kakhulu, kakhulukazi ngoba yiso that is the pillar of democracy e-America. Ukhetho lwakhona lwenzakala kube lokuthula, abantu bamukele ukuntshintshwa kwenkokheli. Ngalokho indlela ukhetho lwakhona olwenziwa ngalo luqakatheke kakhulukazi. For instance, imithetho yakudala yayisithi abantu abamnyama are two-thirds human, and the local had a lot to do with the electoral system, the electoral college system ukuba yenziwa kanjani, and the ama precinct indlela abasika ngayo, and lama democrat abanye bafuna ukuthi uphombe ukuvuka nje uphombe ukufika ubhalisa uphombe ukufika uvota. Amanye ama safeguards bafuna abe very loose. On the other hand, ama republican wona afuna kuvalela abantu abangavumelani labo, ikakhulu abantu abamnyama who would not who would be disenfranchised the most. Udaba lolu olokhetho luqakatheke kakhulu. Amademokrati ungavumelani kwabo labo is very healthy ngoba you kind of don't want anybody running away with it and having their way. Idebate yabo is healthy.
UMnumzana Mkhululi Ndabambi, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. amapolisa athi adinga umprofita uPassion Java ngoba wabonakala igqoke ingwani yamapolisa yena engayisilo polisa. Inhlanganiso yamatitshala e-Atus ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhe esezandleni zamapolisa njalo awakhetheswa cala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela asidibaneni ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.